Umbhalo Yesu Kristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosikazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza nisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali nale church maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho olutshintshayo, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala inikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlala kahle.
Ngabe ngizikhipha sibili izimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo. Laye sikhiphe sibili ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurch.
Amabandla enkolo asebemetheke elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposteli Solomon Kanyati owe Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile kule mbali yama-jailbirds abathi bevelejele bathi ayi thina nxa sake sakutshela ukutshontsha ukuthi this time sizatshontsha abantu bevuma bayabazi abantu bokuthagetha balwazi uluhlu olungafundanga lwazwisisa ilolu kholwa masinya. Lungakholwa sibilelana lugcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhatshana kodwa uluhlu olukhanyiselweyo kwavuma.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi bandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngokulapha esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uGegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona amachurchi esiwabona ehluma indawana zonke inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSiyani Sibanda esiphatha amandla kunhlanganiso yamabandla ezokholo ye-Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa yibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaya emsebenzini akula msebenzi akula zimali baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamus konke lokhu yanayo ukuqileka kwabantu ngabo siyakwasongamaqhili kusela akula bhayibhile elikhona la.
Usibandla uyaphambili esithi sowumele uhulumende avale amabandla angaqedakale aqila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kuboRwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhili lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na ngiyimela istudio 7 igama lamoyezi wa Jesus Banda.
Thokozisa angingehlukene naye.